uhulumende weBotswana ujele uhlangothi olubona ngezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ukuthi uzahlonipha isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ukuthi abokuza abasemajele abaphila lengculaza baphiwe amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni ama-antiretrovirals ama-ARVs. IBotswana ijele umhlangano we-UNHRC Universal Peer Review eGeneva ngeviki edluleyo ukuthi izalandela izinqumo zomthethwandaba ngemva kokuba babili abezimbabwe basemajele kule Botswana baphanyeke udaba lokuthi kumele baphiwe ama-ARVs. IBotswana ithi zonke ingatsha eziphathelene nodaba lokunikeza ama-ARVs abokuza abasemajele sezazisiwe ngakho kukhangelelwe ukuthi zilandele lesi sinqumo. Ekuqaleni iBotswana yayithe ayilamali yokunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs kodwa umthethandaba wathi ukubancitsha kufana lokubanikeza isigwebo sogodo. Isinqumo sikahulumende weBotswana sokuthi angaphikisi ukwahlulwa okwenziwa umthethwandaba sokwamukelwe ngenjabulo ngabanye abeZimbabwe abaseBotswana. Unkosikazi Sipho Chuma uthi inyathela leli lizanceda abaphila legciwane lengculaza elisemajele.
Kuyabongeka kakhulu lokho okwenziwe nguhulumende ukubana anike abasemajele ama-ARVs, ikakhulu sikhangelele abakithi eZimbabwe, yibo abaningi abasejele, sokuzabanceda lokho.
UMnumzana Mthabisi Dubelayo uthi okwenziwa nguhulumende weBotswana uqondile ngoba ukuba sejele akutsho ukuthi abantu kumele bayekelwe bafe.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende aphe izivotsha zangaphandle ama-ARV ngoba uma ufaka umuntu ejele akutsho ukuthi usumsentensa to death, ikakhulu uma elo mkhuhlane wengculaza. So kuyinto enhle kakhulu le asebeza yenza ngoba indaba le ke yahlupha kakhulu eminyakeni edlulileyo.
Kodwa omunye oweZimbabwe ubona leli nyathela ngelihlo elinye elithiyeneyo esithi kufana lokupha umuntu owonileyo umvuzo.
You come uze eBotswana uyenze icala uyagula, then sisiye ejele eBotswana eza kudlisa ukudla 3 times a day ngapha yokubhadala ilimit yakho ama-ARV. Kodwa uyakwazi ukuthi isimo lesi asikho ekhaya eZimbabwe. Ekhaya ngale even ngekho entolongweni awungeke uthole ama-ARV for free.
Uthi noma nje lolu kuludaba lwamalungelo oluntu kumele kukhunjulwe ukuthi amaphilisi ama-ARVs ayadula, esithi inyathela leli lakho ukukhuthaza abangabe begula ukuthi badale amacala ngabomo.
It's possible ukuthi in my desperation ngingakhomitha kulicala okuncane engikwaziyo ukuthi kuyanxeka kunganginika 1 or 2 years ejele, ngihambe ngiye ngingena ngingekho futhi emasimam ngiseminimum, mhlawumbe ngiseboys prison e-first offenders engikwazi khona zangena ngihlale 1 or 2 years kungakho nzima kanjalo. And ngizabe phakathi ngale ngizanikwa ama-ARV ngizakwanisa ukuthi ngibuyele into good health then ngiphenduke ekhaya.
Uhulumende weBotswana wabona njengendlela yokubalekela ukunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs wafika ukuthi seqale ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe ukuze abasemajele bebuyele bayiqedisa isigwebo sabo kibo. Inombolo ezakhitshwa nyakenye zatshengisa ukuthi kulabeZimbabwe abaphose babe ngamakhulu ayisikhombisa i-688 abasemajele eBotswana beyibo abangunani eliphezulu kuzizalwane zakwamanye amazwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeseHabron kweleBotswana.